Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesine mhla ka 31 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Makugcwele intuthu ukuthi sikwazi ukuphuma egate na kusaphumeka. Abantu abanye bebesheshe bawubonile. Sekuhlangahlangene bakhipha imibhede, bakhipha izingubo thina sizama ukubana siphume nabantwana.
Kulokwesabela ukuthi kungaba lezizalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Abathe bafela kustairs abakade behlala kiso eMarshall Town enzikini eJohannesburg kwele South Africa namuhla.
Uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokulalabo abantu bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZanu PF. So laba abangavotelanga iZanu PF nalabo abasemabandleni angaso Zanu PF akuseyibo bantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abamabandla aphikisayo abangaba beqoqa ukutshengisela ezitaladeni besola impumela yokhetho bazabanjwa ngengalo yomthetho elukhuni bajikelwe emajele. Abantu abakhubazekileyo eZimbabwe bathi kabenelisanga ukuphatheka kukhetho lusanda kwedlula ngokugcweleyo ngenxa yemigoqo eminengi ebikhona. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulokwesabela ukuthi kungaba lezizalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Abathe bafela kustairs abakade behlala kuso eMarshall Town enzikini eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokuba isakhiwo lesi silumathe umlilo ekuseni namuhla. Kulimale abedlula amashumi amane. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi sebethumele iqula lokuyaphenya ukuthi bakhona na abeZimbabwe ababhubhele kulingozi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ekwele South Africa.
Abahlala estezi lesi bathi umlilo lo uqale ngehola lokuqala ekuseni ngo-1 o'clock, njalo bacabangela ukuthi ubangelwe ngumuntu obesebenzisa ikhandlela. Iziphathamandla zona zithi akukakhanyi kuhle ukuthi umlilo lo ubangelwe yini, kodwa ke okusobala umonakalo odalileyo nanku tshiye izimuli ezedlula amachuma esikhombisa zisesililweni. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthumele amazwi enduduzo ezimulini zabafi esithi kulusizi kakhulu okwenzakaleyo. Istudio 7 ifike kusakhiwo lesi yathola kunyakazela amaqula osizo oluphuthumayo, amapolisa, abekhansili, abohlangothi olucitha umlilo, labezimota ezithwala izigulane. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Nobuhle Sibanda ohlala kulesi sakhiwo labantu bakhe ababili lomkakhe uthi bathe bevuka sekugcwele intuthu indawo yonke. Ngenhlandla uthi wenelisile ukuphuma labantu bakhe njengoba umkakhe ubengekho esemsebenzini.
Makugcwele intuthu ukuthi sikwazi ukuphuma egate na kusaphumeka. Abantu abanye bebesheshe bawubonile. Sekuhlangahlangene bakhipha imibhede, bakhipha izingubo thina sizama ukubana siphume nabantwana. Saphuma kodwa siphume nzima. Abafana abanye abalimele balinyazwe ngoba bese bephuma ngamawini ama-faster.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe unkosazana Irene Ndamba laye ohlala kulesi sakhiwo uthi yena usinde ngoba ubesemsebenzini ebusuku, kodwa uthe esizwa ukuthi impahla zakhe sezisitsha wabeletha inyawo eqonda khona. Kodwa uthi usizi ukuthi akula ngitsho lokhezo olulodwa anelise ukuphuma lalo.
So abanye abantu abaningi bafele phakathi kuthiwa umlilo uqale ku basement nathi ifloor eyaphansi manje ifloor iflat leli le floor basement baka floor 4 so which means uqale phansi abaphezulu bonke bahluleke ukuphuma ngenxa yenjuju lomlilo so abafazi labantwana bahluleke ukujamba iba abantu abafileyo abaningi abafazi labantwana
umelwe Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziribi utshele Studio 7 ukuthi akukacaci kuhle ukuthi bakhona yini abeZimbabwe ababhubhele kulomlilo umbe abalimeleyo kodwa ke uthi sebethumele abeofisi yakhe ukuthi bayephenya futhi babone ukuthi bangaphathisa njani labo abadinga uncedo
asibukonsulate kuJohannesburg
sesithumele abeconsulate ukuthi baxhumane lamapolisa ukuzwa ukuthi bakhona yini abeZimbabwe abafile kule ingozi kodwa kwakhathesi asikezwa lutho
batwa ni sawona ivanga vatsakatika ipapo kana kuti vanga vakuvara
iziphathamandla zedolobho eJohannesburg zithi abakade behlala kulesi sakhiwo bebesenza lokhu ngokungekho emthethweni zithi lesi sakhiwo ngesinye sezakhiwo lapho okuhlala khona abantu ngenkani bengalamvumo isikhulume sogada olupha usizo oluphuthumayo eJohannesburg umnumzana Robert Mulaudzi uthi nani la sebebhubhele engozini le liqhubeka liqonga njengoba lokhu besathola ezinye izidumbu kade kulabanye njalo ababangwa lezibi ezibedlela.
Of course we have activated our disaster management officials who will start.
Si phakathi kwenhlelo zokudingela uncedo laba behlelwe ile inhlekelele kugoqela nokududuza labo abalahlekelwe ihlobo zabo.
We are busy now conducting some trauma counseling to affected residents who have lost their loved ones here.
Abomsebenzi wokunceda imuli ezifelweyo ama funeral parlor ikakhulu lawo avame ukuncedisa abeZimbabwe ukuthwala izidumbu ukuba zengcwatshwa ekhaya. Labo bebekhona kulindawo njalo babikwa besithi bazimisele ukuphathisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abamabandla aphikisayo abangaba beqoqa ukutshengisela esitaladeni besola impumela yokhetho bazabanjwa ngengalo yomthetho elukhuni bajikelwe emajele wona athi akalamuntu. Umnangagwa wethule amazwi la eseBuhera North eManikaland namuhla emhlanganweni awenzela abasekeli bebandla lakhe lezanu PF ngemva kokuvula ngokusemthethweni umgodi we-Sabistar lithium mine. Uthe wanqoba kuhle ngendlela ecacileyo kukhetho lolu lanxa nje amaqula amanengi agoqela awe-SADC kanye lawe-African Union esithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Amazwi kaMnangagwa akhanya eqondiswe kubandla eliphikisayo ele-CCC lona elithi selisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa. Echotoza i-CCC lalabo abasola ukunqoba kwakhe uMnangagwa utheka soze aswele ubuthongo ngenxa yomsindo owenziwa ngabafanyana. I-CCC yona ithi ilelungelo lokutshengisela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uDr. Shepherd Mpofu yena ofundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa i-UNISA kwele South Africa.
Kutshengisa ukuthi ingqondo yakhe lokhu sisempini ngoba kule ngqondo leyo ukuthi amabandla abusayo especially Africa ngamabandla alethu uzibuse and yena ekucabangeni kwakhe ukuthi uzibuse lowo. Usho ukuthi abantu kumele bacabange njengamabandla la abusayo bengacabangi ngendlela abafuna ngayo babe lama alternatives ukuthi bayakwazi ukuthi nxa kulokhetho bakhethe inoma nguphi umuntu abamfunayo and inkulumo yakhe njalo itshengisa ukuthi labo abathi ama election o ukuthi ukhetho lwatshontshwa bengabe beqinisile. Ngoba nxa ungatshontshanga wena ekhethweni, why engazithuleli ayekele izekhi lamakhoti lalabo abathi ama election impumelelo yokhetho engekho right bahambe enkantolo bayeprove emakhoti ukuthi lokho kwangekho right azithulele. So ngokubona kwami mina inkulumo leyi yahlukumeza abantu and njalo iyehlukanisa abantu.
Siyambona ubaba Mnangagwa usebenzisa amazwi alulazayo njalo athukayo nxa ekhuluma ngochamisa lapha ebandla lakhe le-CCC. Uthi ngama-small boys abafanyana abuye athi yizikhothamathe izwi bukashungata ngesishona. Ungathini ngalokho?
Yikho nje okokuqala ukuthi uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokulalabo abantu bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZANU PF. So laba abangavotelanga iZANU PF lalabo abasemabandleni angaso ZANU PF akuseyibo bantu. And inkulumo leyi abalaleli kumele bananzelele, inkulumo ezinje yizo ezasilethela ama-genocide e-Germany, ama-genocide e-Rwanda, even le-Gugurahundi genocide, into yokulabhela abantu engani kasibo bantu. The next step ukuthi nxa ungathiwa abantu laba abasapota amabandla angeso ZANU PF kababulawe ngoba of course sokuthiwa kasibo bantu ngabafanyana izikhothamate kwathini thini, kwenza kube easy ukuvayoleta ama-rights abantu abanjalo. Inkulumo enje awungeke wayikhangelela emuntwini ongumongameli, even emuntwini olengqondo ezipheleleyo ongasomongameli ozihambelayo estreetini.
Njengoba i-CCC isithi isisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, ngakolunye uhlangothi sibona uMnangagwa esithi amajele akalabantu abamelele labo abangathanda ukungena esitaladeni bephula umthetho, singabona amazwi anje eluphazamisa yini uhlelo lwe-CCC? Kungaba yini abakuqoqayo?
IZANU PF singathi ibandla elingelamahloni ngendlela eliphatha ngayo abantu. Singakhangela wonkarivume labo Job Skhala indlela abaphathwa ngayo. Lokhu uJob Skhala into ayibotshelwayo ayikhanyi lokhu esejelela namhlanje. So ukusebenzisa kwamajeli iZANU PF project ngokubona kwami kuphuma mgceki ukuthi amajeli ayisiwo abantu abawonayo, but ngabantu abafakwa iZANU PF ukuthi nxa befuna ukufaka abantu emajeli bayabafaka whether bawonile kumbe abawonanga.
UDr Shepherd Mpofu yincwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA.
The Voice of America.
Umthethwandaba weMelika ulahle isicelo seZimbabwe esokuthi ingabhadali inhlawulo yezigidi ezedlula amakhulu amane zamadolari aseMelika, $440.3 million, okufanele ibhadalwe imuli zakwele Germany leSwitzerland ezathathelwa umhlabathi wabelwa abensundu. Imuli lezi zaziphiwe isinqumo sokuthi zibhadalwe inhlanganiso ephathisa abathathelwe impahla yabo e-International Center for Settlement of Investments Disputes. Lokhu kuza ngesikhathi amabhizimusi ekhangelane lobunzima ngenxa yokungahlaliseki komumo wezombusazwe eZimbabwe. Utaboka Ncube uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Uyabona udaba lolu olokuhambisana kumthethwandaba iZimbabwe isala ukubhadala, ngibona njengani kusimotshela isikhathi njalo usiqedela imali eningi kakhulu, ngoba ungakhangelisa uzabona ukuthi ulokungavumelani kumbe ungazwanani okukhona. So ngokubona kwami aloba iZimbabwe yahlala phansi labanye abaxabana leZimbabwe kundaba le eyomhlabathi, babonisa ukuthi ungenziwa njani ukuthi singasebenzisi umthethwandaba. Ngoba umthethwandaba ikakhulu ama-international settlements lawa aqeda isikhathi le mali futhi.
Sibona lapha abe opposition be lokhu be sithi bona abamukele ukuphuma kuketho isikhathi eside lesi esisithathayo siku election mode ubona sengani kuza kwenza njani amabhizimusi elizwe
ngokubona kwami isikhathi lesi eside esi ku election mode siyaphazamisa kumbe siyaphambanisa ukusebenza okwamabhizinisi ngoba uzananzela ukuthi amabhizinisi baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi elakusasa limi kanjani, baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi i-economy imi kanjani, baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi izinto zi-stable okunjani uze labo bakwanise ukuthi bazisebenzele njalo ba-produce okufunakalayo. So uthi khathesi silonga bishuwa esilakho ukuthi sizahamba kanjani kwenza ukuthi umsebenzi wamabusiness ungahambi kahle njalo labo bahlale bethaye waluvalo uthi ungavuka udlakela njengoba sikwazi ukuthi imbali yeZimbabwe ngeyokuthi nxa ama-election engaphela kuyaba lohlakela.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi yecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lotabo kancube weStudio 7. Abantu abakhubazekileyo eZimbabwe bathi kabenelisanga ukuphatheka kukhetho olusanda kwedlula ngokugcweleyo ngenxa yemigoqo eminengi ebikhona. Imigoqo le igoqela ukuswelakala kweminyango lezambuzi ezenelisa ukusetshenziswa ngabantu abalama-wheelchair, abatolikela abangezwayo endlebeni kanye le-braille. Utabo kancube weStudio 7 uxoxelo sanda kukhethwa ukuthi amele abagogekileyo kudale le-senate unkosikazi Anashiri wasipha utaba olulandelayo.
Ngathaba ngabona amarali eyenzwa sabona i-sign language ama-interpreters babe khona siyabona ukuthi hayi abantu bafuna amavoti wonke lawo amavoti abantu abakhubazekileyo ayabawinini. So asiyenzeni ukuthi in-every public gathering ama-institution yethu isibhedlela amapolisa emakhodi ama-sign language interpreters.
Njengomuntu osanda kungena kuyini elikhangelele ukuthi lingakwethembisa ukuthi lingakwenza?
Ngizasebenza lo muntu wonke okhubazekileyo ngingakhangeli ukuthi lo umama kumbe ngubaba ngingakhangeli ukuthi umhlobo womuntu ngingakhangeli ukuthi i-disability yomuntu.
Yes, siyabonga mama. Kukhetho lolu olusanda kwedlula abagogekileyo libone bengena yini kukhetho, bakwanisile ukuyavota, kuyini okungabe kubaphazamisile ukuthi bevota?
Abantu abakhubazekileyo sibabonile nabo bevotela bo-president, bovotela ama-MP, bevotela ama-councillors. Nabo banikwi isikhathi sokuthi nabo bavotele ama-senate angu-2 amelela abantu abakhubazekileyo, umama nobaba.
Yes, siyabonga mama. Kulabanye esibazwe bekhuluma ngokuthi endaweni zokuvotela ezishiyeneyo bekungela ezinye izinto ezenza ukuthi abantu bekwanise ukuvota ezifana lama-ramp, ama-wheelchair, abanye besithi bekungela abantu ade bebaphathisa nge-sign language. Lingathini ngalokho ukuthi kukhetho olulandelayo kuyini elingasebenzela ukuthi kwenziwe?
Ye, siyabona, uyabona indawo, ezinye indawo vele abantu amanye ama-police station ayenzelwa isikolo. Izikolo amanye izikolo ezinye zilama-state kutho ukuthi akula ma-ramps. Indaba ye-accessibility yindaba yokuthi kumele sibone ukuthi silungise ukuthi indaba zonke lezi zokuvothela zibe accessible kubantu abakhubazekileyo. Kumele kube ngama-ramps, kumele kube le-sign language from voter education up to amalection.
Unkosikazi Anna Shiri ukhethwe ukumela abagogekileyo kudalele Senate obexoxa esecingweni loTabo Kancube weStudio 7. Ukudonselana phezu kwempumela yokhetho phakathi kwebandla leZANU-PF leTRCC kuyaqhubeka. Ibandla leTRCC lisithi selisungula umkhankaso wokuququzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi labo abazaphatheka kulokhu kutshengisela bazajikelwa emajele. I-TRCC ithi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho okwabangela ukuthi kunqobe uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Kodwa uMnangagwa uthi nguye owanqobayo ngoba abantu bemthanda kanye lebandla lakhe leZANU-PF. I-SADC, i-African Union kanye lezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxele lunga leZANU-PF uMnumzana Leo Kachingwe endawonye lelunga leTRCC eMelika uMnumzana Tim Moringai onguye osungula lingxoxo.
Hayi, indaba is very simple lapha sithi thina kumele kube lokhetho nokukhankasa okutsha ngoba i-SADC, i-AU, i-EU lama-China athi yona into zonke azihambanga kuhle. So my ZANU-PF run ama elections the way that they did, I don't think see anywhere progressively. Siyabona ukuthi kulama investors afuna ukubuya eZimbabwe, but ma kungela rule of law lama elections are credible, fair everywhere. I will investor everywhere. So because we show that just with no, we just want a free, credible election. So we want to go and the alayo. I'm a ballot, but one of the printed 7.1 million. But come election day, we didn't even find them. So because we show no.
Mnumzana Kachingwe nanso uyamuzwa uMoringai, kanti labeSADC labo labe-AU bathi hayi kukhona okungahambanga kuhle kukhetho.
Hayi, ngiyakuzwa Mnumzana Nkomo, siyabonga sibili. Into ekhona ngeyokuthi khona yes, iSADC kubakhuluma abawukhuluma, i-EU layo ikhulume ewukhulumayo, but what we know yokuthi khona iSADC ade kungu-spokesperson abantu abangamthembiyo abam-appointayo ukuthi abe head of mission yama observers, but the majority bathi khona hayi into zikambe kahle eZimbabwe abakhali, and ama elections ayenziwe ngendlela eyade i-peacefully, ngendlela ade i-credible. Yes, kuzakuba lokukhalakhala, but abantu bavotile Mnumzana Mringai, and abantu bakhethile umongameli, bamkhetha upresident Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngupresident owelizwe. Ukuthi sibuyele senza ama-elections, wona ama-elections enziwe aba-fair, aba-credible, hayi angamboni ukuthi kuloncedo ebantwini, ngoba abantu bavotile, abantu bakhethile umuntu abafuna abamelele bona. Ama-observers awe-EU, ama-observers awe-SADC bangakomplaina, but thina eZimbabwe sile ndlela esenza ngayo izinto, and we believe ukuthi into ziyenziwe kahle kahle, abantu bavota peacefully. Akuzange kube lokuthi thiwa abantu batshayiwe Mnumzana Mringai, unless ngaliwalile evidence yokuthi abantu batshaywa, abantu ba-intimidate, abantu abavotanga, bafuswa ukuvota.
Uyamuzwa uKachingwe Mringai yakhuluma uthi hayi lanqotshwa ngendlela ecacayo, akuzange kube lodlakela, akuzange kube lokwethiselwa kwabantu. Kanti lo mongameli Mnangagwa namuhla simuzwe esithi yena kini elingacabanga ukuthi litshengisele njengoba lisithi ligqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha. Uthi kini amajele eZimbabwe akalabantu, lizagcwala phakathi, lizaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni. Uthini ngalokho?
Anti uyayibona boni zani akona. In one hand, bas chelu tai election yahamba kuhle. In the other hand, bas threaten abantu tai izacolisa amajeni. So inkosi kuchoko nokuthi izano yona mayikhuluma ngezinto. Let me give you an example. Ezinjengama sanctions. Bayagijima kuSadak bathi hayi Sadak sincedisanini si-complaine lapho ukuthi bakhiphe izinto ezinjengezizijeziso lezi. But mase betshena ukuthi hhayi izinto lezi abaziyenzayo azihambanga kuhle ngoba abantu besadiki ngabobhudi bethu labobaba bethu basinceda ngenda ngesikhathi sensempi iMozambique, iZambia, iTanzania, amazwe wonke nalawo. But bona ma bengafuni ukuthi into icasiswe according to the law, bathi hhayi sesizalichaya and all this other stuff. So thina sithi no, ma lina lisithi linabantu and abantu bafuna ukulikhetha free and fair, sacela ama-voters bo, sacela ukuthi kube le delimitation report asinikwanga. So all these things culminated ngeyona le ishambolic still abafuna ukuyenza ethiwa yi-election. Awuzange kube yi-election mnumzana kaChingwe. So kumele fresh elections sizacela obhudi bethu abeZambia, Tanzania, Namibia, Botswana, South Africa babuye bakhiphe iZek bayifake eceleni ngoba iZek has been found to have people abaseparteni yezanu PF njengabantwana bakompofu, abantwana bamamungwana and all these other people. So thina sifuna ukuthi election ibe free and fair. That's all we want. Lingasidla, with a free and fair election you never hear us complain. But threaten abantu or we to send abantu lisita asa lifake majele and whatever. Kanti jele alisona umuntu oyi-1 we-CCC. Labo abezani one day bazangena. So bangaqali into yokuyethisela abantu ngoba you never know the future. It's 24 hours. Siyabona laphana eGabon ne-West Africa kuchaya amakhulu every day. Nendaba zona lezo thina sithi hayi asifuni idlakela.
Nanso mnumzana kaChingwe, umnotho lizawenelisa yini ngoba abantu bayakhala bathi sokuwini zanu futhi khona sisazodubeka sisiya phambili. Lizawenelisa yini umnotho abantu baphile kuhle?
Ungalalela ucomrade upresident Nangapa uthuna isithi ilizwe liyakhwa ngabanikazi nabantu abantu aliyakhwa izanu uPF uphinde. Akula any in any country ukuthi khona i-government yitshona ispoon-feeder abantu. Abantu, they have to be willing to contribute economically, you know, elizweni la. Izanu PF ekuthembisayo ukuthi iza provide ama-resources la, you know, le mali whenever it's needed. But ukuthi khona umnotho uyajenerethwa i-government kuphela. Ungabona isiphi ngayikhuluma. Recently kule clip engangiyibona Mr. Chamisa esithi khona yena enga-electwa lizabona amachiwa egijima ebuya elizweni ngemali. Are we going to rely on ama-donations? Ingxayisisisikhona.
Umnumzana Leo kaChingwe lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC. Umnumzana Tim Moringayi. Ulife Talk namhlanje siqhubekela phambili ngodaba lokhetho. Futhi sizakhangela ingozi yomlilo enzakale esakhiweni sesitezi eJohannesburg kwele South Africa. Namhlanje ekuseni yona ebulale abantu abedlula amajumi ayisikhombisa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulokwesabela ukuthi kungaba lezizalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu, 73 abathe bafela kustezi abakade behlala kiso eMarshall Town enzikini yeJohannesburg kwele South Africa namuhla. Kwanele Mthwakazi, yimi uNtungamile Nkomo, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.